sibhekane lendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapha emvela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district lecholotsho ngoba okusuke kwenzakala ukuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi zinengi ezimbabwe lasebutswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam kodwa sezithi zifika kwamfana zithola kungela lutho sezisiya kulwa lezinyamazana ezifuyiwe ezinjengezinkomo zilwe njalo ezinye izinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho leso futhi zilwe nabantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachibini agedwa ngabantu afana lasemfuleni uma itengwe laphana indlovu sezibuya zidinga amanzi zifike kwamfana zigqibele njalo ekuzameni uzinathe kwamfana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba bayasuka baphaphatheke ngokuzesaba sokusiba lokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo nabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akula manzi esikubizelayo kuhulumende esenge ngakhuluma njalo ngakho kubaba okhangelane le Minister of Agriculture naku-DDF ikuthi i-Ministry of Agriculture kayincedise siyisandla sikahulumende ukuthi kugedwe idamu lemabhongane inyamazana zibuyele ziyenatha khona beso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezi bhorane eziningi kumavileji ngavileji izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobulutshwana bazo
babundlovu ibhahile indlala iqothula imbokodo lesisekelo
kasisakwazi funa izulu yile lingajabulanga ngendlela esiphilisana ngayo eZimbabwe yikho kusiba lendlala enje sicina sibile ekucineni singasakwazi ukuthi senze njani okaphuthi sikhangelela ukuthi njengomember of parliament njengoba ekhulume ngokulilima west nguye okumele abe phambili kunhlelo zona lezo zokugedisa amabhoholo lokubona ukuthi amadamu ayagejwa kuyasetshenziswa lokhu nalokhu esebenzisana lengadi akhulume ngazo esebenzisa njalo le mali ye-CDF njalo simthuma kumongameli welizwe ukuthi bakithi abantwana bezimbabwe balambile bayakhala bangathi balambile banike isinkwa ongabaniki inyoka banike inhlanzi ngoba babelambile silokuqala ukuthi abantwana balambe njalo kuqondeni xa ukuthi umntwana angalamba ayecela emzalini umzali angakuthathi ukuthi yikudelelwa hhashi lilungelo lakhe yikho engumzali phela nayo kamnankagwa ekhampeni lapho wathi uzasenzela kuhle angakhethi nangiyani usekhona kasenzele kuhle phela ama-billboards ayegcwele-ke imigwaqo yonke le ekhuluma ukuthi uzayenza uhulumente ozalalela izifuno zabantu-ke esithi yena i-voice of people is i-voice of god kambe sokwaya ngaphi khonokho wawuyi-rhetoric kuphela na sicela kube izenzo hathi amazwi
Baba Phuthi inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithe lana izulu zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala
uhulumende kamnankagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho ngikhuluma kanje inhlanyelo siqalisile kulungiselelwa ukuthi abantu bayithole
kuyini okungenziwa nguhulumende ndlovu
sikhangelele ukuthi uhulumende inhlelo zakhe kazibe ngezokusiza abantu inhlelo zikahulumende zingabi ngezokungigcina esemandleni kodwa abantu behlupheke cela inhlelo kube ngezikhangele abantu abantu bancedakale abantu baphile impilo engcono ngoba nxa umuntu ekhuluma ngempilo umuntu ukhuluma ngokuthi avuka edinga umsebenzi ngoba avuka asebenze inyanga iphela khole imali angena ezitolo athenga kuthengayo abhadalele abantwana ezikolo ayenze lokhu kweneliseke nxa khona lokhu ama-basics kungasayeneliseki impilo kayisamnandi asingeke-ke sikhulume ngama-austerity measures abantu behlupheka kambe azaphela nini lawo ma-austerity measures kambe i-economy yezimbabwe izalunga nini yikho sikukhangelela ukuthi izanu khe ifumele kulungise khona lokho